Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhlazi ku 29 Mfufu 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu zalamhlanje. Idale lePhalamende elakwele eBritane lithi ukubotshwa kukankosazana Henrietta Rushwaya ezama ukususa igolide elizweni okungaphandle komthetho kutshengisa ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ugcwele inkohlakalo. Abehluli babikwa sebelobele umongameli Emmerson Mnangagwa incwadi bekhonona ngokuthi abasebenzi ngemfanelo ngoba kule nkohlakalo eningi kugatsha lwezemithetho equtshwa ngumahluli omkhulu uChief Justice Luke Malaba. Ibandla le-MDC Alliance lithi lizaphikisa emthethandaba umthetho ophakathi kokubunjwa nguhulumende ozakwenza kube licala ukuthi uZulu atshengisele nxa kule micimbi kumbe imihlangano emikhulu engenwa zinkokheli zamazwe omhlaba.
IZimbabwe inabantu abahlakaniphileyo ayisiyo zithutha.
Amapholisa elokhu engakatholi umuntu owagxoba umhlabeleli umgcini Calvin Hliziyo ngemota ngesonto. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. LePhalamende lakwele eBritane lithi ukubotshwa kukankosazana Henrietta Rushwaya ezama ukususa igolide elizweni okungaphandle komthetho kutshengisa ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ugcwele inkohlakalo. Idale leli lithi lanxa kulobufakazi bokuthi kule nkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende akulamizamo yokwenqabela lokhu. ULord Oates webandla lama-Liberal Democrats ubuze ukuthi uhulumende weleBritane wenza mizamo bani yokukhuthaza uhulumende weZimbabwe ukuthi ahloniphe ilungelo loluntu. Kesizwe amazwi akhe.
At a time when there have been no prosecutions for corruption, despite overwhelming evidence of gross corruption by ZANU-PF government officials.
Ependula lumbuzo uBaroness Sag unobhala obona ngezobudlelwano lamanye amazwe lomanyano we-European Union uthe akula ukubambekayo okwenziwa nguhulumende weZimbabwe kudaba lwelungelo loluntu. Kodwa wengezelela isithi uhulumende weleBritane uzaqhubeka ekhuthaza uhulumende kaMnangagwa ukuthi ahloniphe ilungelo likaZulu njalo ilizwe leZimbabwe libe lokuhlaliseka. Kesizwe amazwi akhe.
My lords, as I said, we have not seen the progress that we want, and like the noble lords, we want to see both economic recovery and democratic renewal. So I'm very happy to meet with the noble lord to discuss that idea to help bring that about.
Lawo bekungamazwi esiphathamandla sikahulumende weleBritane uBaroness Sack ekhuluma edale lePhalamende ngomvulo. Kunjalo nje umtshutshisi kucala likaRushwaya owayethimbise ukuthi uzapha ithuba uRushwaya ukuthi ahlawule isibambiso sebheyile esemali engamadola zinkulungwane ezifika phose ikhulu $90,000 ngolwesibili. Izolo uguqule isinqumo lesi wathi kayiseyi kuphiwa leli thuba ngoba ubufakazi sobukhona bukhomba icala elesabekayo. Umtshutshisi uthi kubonakale ukuba umtshina othatha imfanekiso kamabonakude wawuvaliwe, okutsho ukuthi baningi abangaba babebambisana laye ukwenza ubungilimbane enkundleni yeRobert Mugabe Airport laphetsheya kwelizwe. Betalele High Court babikwa sebelobele umongameli Emmerson Mnangagwa incwadi bekhonona ngokuthi abasebenzi ngemfanelo ngoba kule nkohlakalo ekunengi kugatsha lwezemithetho equtshwa ngumahluli omkhulu uChief Justice Luke Malaba. Encwadini elotshwe ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Anti-Corruption unkosikazi Lois Matandamoyo legqeda elikhulu likahulumende umnumzana Prince Machaya abehluli laba bathi umnumzana Malaba nguye osehola izinqumo zabo manje kulokuthi beqondane logatsha lwabo bathi kulabanye abaphiwa izikhundla eziphezulu bengazange bavivinywe kukanti sokulempimpi ezihlezi zihlola imisebenzi yabo ukwenzela ukuyaceba kuye umnumzana Malaba okwenza kungabi lokuthembana. Abehluli laba bathi bayeyiswa njalo iholo labo liphansi kakhulu kukanti bayantshintshana lezigqoko abazithwala emakhanda ezamawigi. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba umahluli unkosazana Erika Ndewere osamiswe umsebenzi laye ebikwa ekhonona ngokuthi umnumzana Malaba wangenela kulolu daba esehlulela isiphathamandla se-MDC umnumzana Job Sikhala. Istudio 7 ayenelisanga ukukhuluma lomnumzana Malaba kumbe iziphathamandla zogatsha olubona ngezemithetho ngalolu daba. Lale MDC Alliance lithi lizaphikisa emthethandaba umthetho ophakathi kokubunjwa nguhulumende uzakwenza kube licala ukuthi uZulu atshengisele nxa kule micimbi kumbe imihlangano emikhulu engenwa zinkokheli zamazwe omhlaba. Uhulumende wazise kule viki ukuthi usegambele umthetho we-Criminal Law Codification and Reform Act ukuze ujezise njalo izizalane ezizabanjwa zisebenza lamanye amazwe ayizitha zeZimbabwe ngenjongo yokulimaza leli lizwe. Uthe njalo labo abaqamba amanga ukuthi bathunjwa bona bengathunjwanga labo bazajeziswa phansi kwalomthetho alubana inguquko leyithe yapasiswa edalele ePhalamende. Kodwa ibandla leMDC Alliance lithi le imizamo kahulumende yokuncindezela uZulu. Ngokunjalo umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda uthi ungabhasiswa lumthetho bazawuphikisa emthethwandaba.
IZimbabwe ilabantu abahlakaniphileyo, ayisiyo zithutha. Konke lokhu siza kulwisa ngomthetho ngoba iConstitution yeZimbabwe eka-2013 ipha amalungelo ayinqaba ukuthi umuntu uvunyelwe ukuhamba lapho yakhona, uvumele ukukhuluma lokho okufunayo, uvunyelwe ukucabanga yena okufunayo, njalo uvunyelwe ukungena ibandla olifunayo, mbengele church, mbengele politics, mbengele trade union. Sesibona mhlophe kathesi ukuthi iCabinet ka-ED Mnangagwa ihlose ukuhlukuluza abantu kakhulu bona ngapha bekhala ngalokho okuthiwa ngama-sanction. Ilizwe lonke jikelele liyakwazi ukuthi akulama-sanction, kule-targeted sanction. Ikodwa-ke bona lokhu begolomba, lokhu bexhopha abantu, begwenxa abantu. Sithe lokhu thina njengebandla labantu siza kulwisa emthethweni, siza kulwisa ezitrithini, siza kulwisa emoyeni. Singake sayekela phela amalungelo ayinqaba iphongo uchabalaliswa ngabantu ngoba sebehlose ukudeclare i-de facto one party state.
Ingapasiswa lenguquko ubona lomthetho uchiya eZimbabwe limi ngapi kundaba zamalungelo kanye lombuso okhululekile?
Yazi umthetho lo ungabala kuhle ubisela abantu emuva khona le ku-primitive stages ku-feudal system lapho ama-kings lezinduna ezazisithi zona ezikutshoyo akuphikiswa ngumuntu abathi absolutely rights of the kings okwaliwa ngu-Oliver Cromwell eBritain ngo-1215 u-king waze wasayiniswa i-declaration okuthiwa i-Magna Carta. Ikula namhla lokhu lingibona eBritain izinduna njengama-kings awala msebenzi phalamende yalo msebenzi. Yikho ke izanu sisibisela khona le muva tando kayiphikiswa okutshiwe yinkosi kutshiwe nguNkulunkulu. Yikho ke konke lokhu kuyangisa thina, kuyangisa usapho lweZimbabwe, kuyangisa iAfrika, kuyangisa iSadiki. Kodwa ngokuswela kwenhlanhla uzabona iSadiki ithunganela ukujayiva nokuhlabela ukuthi ama-sections aphume ngenxa yokuthi nabo bayakwazi into abazenzayo asiqondanga.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Ibandla le-ZANU-PF lona lithi umthetho lo ujonge ukujezisa abantu abakhuthaza ukuthi iZimbabwe yethulelwe izijeziso zenotho. Lezempila kahle lubika ukuba kulabantu abahlanu abatholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni izolo, bonke bengabakobulawayo. Lolu gatsha luthi abahlanu ababanjwe leligcikwane ngabathelelwe elizweni. Kuhlolwe abantu abalikhulu lamachumi amabili 127 kobulawayo. EHarare khona kwahlolwa abangamakhulu amane 446. Akutholakalanga ngitsho olegcikwane leli. Lanxa kulabantu abedlula inkulungwane eziyithoba minwembili 8320 ababanjwa leli gcikwane ele-coronavirus elizweni, solokhu leli gcikwane laqhamuka, iningi selasinda kwasala abedlula amakhulu amabili 233 begula umkhuhlane we-COVID-19. Kwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-intanethi lenewzimbabwe.com lithi umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa usezisuse emphakathini kulandela ukuhlangana lomuntu olegcikwane le-coronavirus ngempelasonto. Ihofisi kaRamaphosa ithi ubengatshengisi ukuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19 kodwa uzahlala ezivalele elindele impumela yokuhlolwa kwegazi lakhe. Iphephandaba le-Daily News lithi abongi bayemba phansi besithi abasoze babuyele emsebenzini okuqotho nxa uhulumende engalungisisanga izikhalazo zabo ezigoqela impahla yokusebenzisa leholo. Okwakathesi abongi bezibhedlela bahamba qoqo emsebenzini, hathi nsuku zonke. Manje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona nge-WhatsApp.
Salibonani ku-Studio 7, mina igama lami u-Adolf Shaba. Mina isimanga into engizibuza ngayo yile nto yenziwa iZANU-PF. Yonke into iblame abanye abantu instead yokuthi bazisole bona ngokwehluleka ukubusizwa. IZimbabwe inhlekisa yomhlaba ngenxa yeZANU-PF. Lalabo ziyambi bakhona laba, ngathi angazi lokuthi ungamfanisa lana ukuthi nguminista. Yonke into ephuma emlonyeni wakhe ibolile, ayizwakali lokuthi ukhulumana ngani umuntu omele abantu. Angazi lokuthi abantu abavotela abantu abanje esikhundleni ngabantu abanjani.
Injani ku-Studio 7, ngiyalibingelela ngomandlo. Ngu-Ward 25 enkayila. Bakithi thina sicela ubaba uGawule ahloniphe abantu, ahloniphe izinduna. Nxa umaNqonde esithi khona abantu labana abafayo babe ngabantu abafunekayo emhlabeni, babe ngabantu abaloncedo. Nxa kwakuyikuthi ngabantu ababengalancedo, kwakufanele kuyimfanele ukuthi babulawe. Njalo sebebulawe, yikho sokusenza ukuthi inkokheli zethu zingahloniphi, zize zibise ukungahloniphi kwazo phezu kwezinduna zethu esizihloniphayo. So izinduna kazilakho, zazingayisizwa ezikhokhela lowo msebenzi wokubulala. Khathesi sokumele zikhokhele umsebenzi wokungcwabanjani. Akusikho khonokho, kababuye sobala baxolisa abantu. Lakho khona phese State House ngawuxolisile ezinduneni, wathi ngicela limfikisele umlayezulu ebantwini, ngiyaxolisa ngalokho okwayenzakalayo. Hayi khona kungani bona sebengabantu abangalamcabango. Balomcabango siyabahlonipha kakhulu izinduna zethu, siyaziqakathekisa kakhulu. Akula muntu ongakhampena ngento embi kangaka, esithi abombangazwe bayakhampena. Ngakachiye lokhu gawule kasikuthandi khonoko ikungahlonipha abakwenzayo abantu bezanga thina sasibathanda labo bantu izihlobo zethu yafisa ukuthi kuqoliswe ngokusemthethweni ukuhlanya lobo babuthiwe ngumgadi kasingeni kuye ngoba sowafa umgabe ngaleso sikhathi wayelaye wayehlanya so thina esikufuna ukuthi gaxolise umnangagwa abantu kabahloniphe bayaphila laba bantu abenza khonoko bayaphila kaba woche
ngalungelela abasakazi be studio 7 labalandeli be studio 7 umhlaba wonke umsakazi silohlupho olukhulu lubane laphana egomoza kuwadi 12 ngaphansi kuka kanzilo babuchuma umsakazi njengoba wonke umuntu esazi ukuthi kathesi isikhathi sokulima inhlanyelo lezi ezithunyezwa nguhulumende kusho ukuthi babuchuma abantu sebethe begijime bemlande ekhaya babhalane bona njengama-leaders langokuthandana kwabo bese kusithima sekusiwa ngale bantwini ma inhlanyelo ifikile bese kufika laphana le phepha lele lokuvala abantu amehlo labakhona ukuthi hhayi kungathiwa abantu babhalwa bonke kanti uchuma vele sezibhayela abantu abathandayo so inhlanyelo ayisatholwa ngabantu bonke okufanele ngayo iyafinyelela kubo samkhumbula umama Dube umama Zimbokodo siyavuma ngoba umama Dube wayeqinisa ukuthi wonke umuntu uyamsebenzela but lokho sesikubona kuba kuchuma kuzisa ubuhlungu siyafisa ukuthi ngabe uyatshintsha ukuze next time simkhumbule ngokuhle
sabibonani basakazi be-studio 7 nangubhanda moyo kondolwani Plumtree kulilima west hayi asiphileni basakazi mina umbono wami laba ukukhulunywa ngama-sanction ngibona ngani lapha vele eZimbabwe ipolitiki yakhona hayi igcwele ukungabi leqiniso ngoba into le masiyibhekisisa vele yasuka kudala from 1980 khona lapho kuzoba lakugugrawundi igugrawundi akuzange kube lama-sanction kwasuka-ke lapho sebethatha umhlaba kwaba lama-sanction so umbuso weZimbabwe lo mbuso wamazwe aphetsheya balokucatshelana okuthize ngendlela embona ngakhona khona isivumelano babesenzile umkhulumende weZimbabwe lawaphetsheya ukufoma igugrawundi basebevumelana ngokunye ke khonapho emhlabathini ukuthi ukhona owangasahambisanga kahle basebebambela khonapho ukuthi kuyasanshinwana kwenziwani so sithi abahlaziya ezamapolitika bazame beyibhekisisa into leyo ngoba ukuthi labana abantu ama-sanction abakhiphi laba abantu ama-sanction akhitshe kukhona into abayifihlelayo abayifihlala nayo bona laba amadoda lawa aphetsheya lohulumente weZimbabwe isadaki layo eyisinganingi abantwana bonke le-African Union ngoba abayiqondi indaba ngqo baphangukutshaya izandla nje abayazi ukuthi batshaya izandla ukuthi ngubani obhidayo ngiyabonga ngubhanda moyo komnyama esigabeni khomakhoma village ekulilini ngiyabonga
ngiyabingelela abasakazi be-studio 7 nabalaleli nje lonke jikelele mazimbabweni ye hayi mina ngithi hhayi ezimbabwe sesabuswa ngamamafia ezimbabwe kubusa amamafia sibuswa abobeti mpofu sibuswa Patrick Chinamase ngamamafia yena uPatrick Chinamase siyamazi akulala ongasisa khona wayeyiminista yefinance ngesikhathi sikamgabe yilapho esadliwa khona izimali zethu asazi zakuphi emabhenki so sisathembela njani emuntwini esimaziyo ukuthi uvele ulwazi akanalo bayakwazi nje ukuthi umuntu uya-adapt-a umuntu uyahlukumezwa kula human right kodwa indlela empumelelweni le-democracy abayazi and laba ababili engibabalile yibona abakhontrola upresident ngoba kukhona okukhulu abakutholayo abasasebenzeli ilizwe sebesebenzela iphokethi labo hhayi izanu ukuthi ukuthi ma ungasebenzi nayo nje vele uzohlupheka impilo yakho yonke okwaba basela le ndawo basebenza into abatiyishuje sebehlukumeza nje umphakathi kakhulu ngiyabasola amamafia lawa obeti mpofu lawa ngiyabonga ngikhostel waseplamke
salibonani salibonani basakazi be-studio 7 lona okhuluma ugiftiso Nduku Ndlovu basakazi siyayibona imisindo lapho ekhulunywa ngabafowethu ku-social media uzothiwa ye kufanele uvotele abantu bakithi akusebenzi lokhu even izani ngathatha uObed Mpofolo uSthembiso Nyoni or Owen Ncube or anyone umuntu akithi ukuzana laphana so kufanele simvotele better angazi abantu batshelwa mbani ukuthi kona ukuze umuntu umvotele ukuthi ebe ngwakini iproblem laphana eZimbabwe balaleli nabasakazi izanu PF kuphela kungaphuma izanu PF yonke into izoba right eninjalo besicela ukuthi amaqembu aphikisayo eke pushi ibhili leyo ukuthi umuntu ongenela isikhundla wethu njengoba ama civil servants ngama government officials even i presidential candidate kube ngumuntu of from 18 years to 65 ungazibona nje usudlula i 65 ukuya lephezulu ungabi ungabe usa qualify ukuthi ungenele ku president lapha sizama ukuthi sifake abantu abalama fresh ideas mawuqala uthi 66 years sofanele uyedle ipentsheni ngoba lo mqondo usuqala ukuguga ngiyacabanga ukuthi lokhu kungasebenza ebasakazi lokho ukuthi hey ama sanctions ezani hayi ngumsindo nje abazivangela wona ukuthi bezama ukuthi angithi mina ngakwade ngena wathi ilizwe libulawa ngama sanctions asimbangela yokuthi izwe liwe izwe libulawa yi corruption manje sekhalelani manje ngiyabonga
Nina balaleli bethu elisithumele wona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Siqale ngakwele Botswana. Uhulumende uthi uzaqala ukuvumela indizamtshina zezethekeleli ukuthi ziye endaweni zokwethekelelwa kwelizwe emzameni yokuvuselela umsebenzi wokuthekelelwa osumi ngamadolo kulandela ukuvalwa kwelizwe ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Indizamtshina ezivunyelweyo ngezabo labo ababe bezicatshile ukuza elizweni hathi ezibuya mahlayana. Abohlobo lwesishona abahlala kwele Kenya babikwa bebetshengisela kuhulumende walelo lizwe besithi kabananzwa ngokuphiwa amaphepha ukuhlala kulelo lizwe njalo abaphiwa amathuba entuthuko kunxa zonke zomnotho welizwe lanxa sebe leminyaka edlula amachumi amahlanu behlala kulelo lizwe abanye babo bazalelwa khonale bevela eZimbabwe. Okwamanje ke sikhangele ezangapha kwele Melika. Sokuvote abantu abedlula izigidi ezingamachumi ayisikhombisa 74 million kukhetho lwangeviki ezayo lokudinga umongameli welizwe leMelika. Phansi komthetho wezokhetho weleMelika izigaba zilakho ukuvota ilanga lokhetho lingakafiki. Kodwa inani lasebevotile phambilini kokhetho alikazeli bonakale solokhu leli lizwe lathola uzibuse. Lokhu kwenzakala inombolo eziphumayo zitshengisa umnumzana Joe Biden ekhokhela umongameli Donald Trump ngesilinganiso esedlula okulithumi ekhulwini 12%. Kodwa uTrump yena uthi ucwaningo olukhitshwayo lungamanga njengalokho kwenzakala ngesikhathi encintisana lonkosikazi Hillary Clinton ngomnyaka ka-2016 lapho ayetshengiswa engemuva kwakhe. Kodwa ezinye ingcwethi zithi akufani lokomnyaka ka-2016 ngoba kathesi kulegcikwane le-coronavirus. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika unkosikazi Priscilla Ndlovu. Saqala ukumbuza ukuthi uwabona njani amathuba kamnumzana Joe Biden.
UBiden mina ngibona ngani wenza kuhle ukuthi aqhube ukuthi yena uvumelana labezempilo impila kahle abaziyo ngomkhuhlane. Ngoba akakuthi ukuthi nxa ungupresident welizwe uyakwazi konke. Awuso manjinela, awuso dokotela, awuso professor, awusini. So nxa udinga ulwazi kulabanye abantu abalolwazi, uyabuza kubo ukuthi kanti izinto lezi zenziwa njani, bakukhangelele. UTrump ngenxa ukuthi nguTrump vele katshelwa, yilwana umuntu okuthiwa lihlongandlebe, ukuthi akala muntu omu-advisor, uyazi-advisela. Ungazuza uphosa uthi mina kini ngangimbone njengobhanda. UBhande sabe useMalawi ukuthi uBhanda was minister of everything ngapha engupresident. Uhulumende kaTrump layo njalo. bonke bana laba bantu ababekiwe sibabona abanye bekhuluma xa ungakhuluma okuthiyana lo Trump uyaxotha umsebenzi kumbe uyavaliswa kuthiwe ungakhulumi yikho khonokho ukuthi okumele ukuthi uBiden angawenzi angabi ngubhanda angaxotshi abantu abalolwazi ngoba ungaxotshi abantu abalolwazi uzasala uyimpumputu yena uBiden khona lokhu akwenzayo ngibona ngani yikho okunye okumengezelela abantu abamthandayo ngoba kunabantu abafundileyo abafuna izinto ezile-logic izinto ezi-researchiweyo ezahlolisiswa so nxa ungubiden ungasuye dokotela ubususithi kawusoze ulandele abantu abangodokotela kungakuhlupha kulungile ukuthi alandele odokotela labezempilo alalele abantu abalolwazi ngibona ngani khona lokho yikho okumenza ukuthi aphumelele abe phambi lukaTrump
nxa kuyikuthi usenqobile kukhetho oluzayo usela olunye ukhetho alukhangeleleyo umboneza busa njani
Trump uma engawina i-election kuza kuba nzima andisho uza ama-Americans besithi hey izinto ezinjengalezi kazenzakali kithi zenzakala ku-third world countries nasengengabona amasosha athunywe ngu-Trump echaya abantu kuma-demonstration and lokhu u-Trump angawina kuzaba phambili kuzaba locuku kulamadorobha njengabo-New York labo-Seattle lamanye amadorobha okuhlala kulo mvuyela njengabo emadorobheni e-Oregon utrump amadorobha njengawona la uzawufaka kunotice njengoba vele sebafake kunotice ukuthi uzabathathela izimali njalo uzathumela amasosha sike sakubona ethumela amasosha e-Washington DC ukuthi achaye abantu abademonstrator enye into engiyibonayo utrump angayenza ngaphandle kocuku yikuthi angithula ama-businesses akhe abathi khona even lakathe yena enguyobusayo abhenefitha kuhulumende kungamelanga ukuthi abhenefithe kuhulumende kathesi usenze fihla mbona ngani nxa angawini i-second term uzakwenza lokho obala and kungela muntu ozakhuluma njengoba sibona ukuthi i-Republican Senate le Congress yama-Republicans bayehluleka ukumkhuza
Unkosikazi Priscilla Ndlovu isizalani seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leSeattle ngapha kwele Melika. Amapholisa abikwa elokhu engakatholi umuntu owagqoba umhlabeleli umgcini Calvin Hliziyo ngesonto eluveve. UCalvin ubikwa wayezihambela emgwaqweni labangane bakhe kuze kwenzakale lesi sehlakalo. Sizalethulela lolu daba ngokugcweleyo kusasa. Ngesizwe enye yengoma zakhe ethiwa zikhuphane.
Wana yeluve. I don't know but think of Calvin on the beat.
Yabona sebecwala ngani? Intwana zemakhonne. Bajeri sebefuna bani? Intwana zemalokshe. Mabesbona bathi etha. All stars and yellow fight it your bitch. I'm still gonna handle business. Bazo catch up my feelings. My eyes and me na melly luggage. I'm still a bank while I'm in commission. Ito chair a bus no fish born. Bang is a good radio. Bambo nego video. And you seven landed love. I'm busy on a putty my list. And then your Twitter bong is also by hand. Look and you push up from the days of my connect. And my connect. Still I'm a rhyme. Even says go away. Let's go. And the love of darling. I'm getting fallen. Mind you, you scat. Some bonance is calling. Escalate. One, in 2012, yonke nyaka nyaka ibuzwa kimi. Yeah, mina vele yami phesera ngoba wonke umuntu sazofunda kimi.
Yabona sebecwala ngani, in 2012, bajeri sebefuna bani, in 2012, mabesbona bathi etha.
Kuyi uhlelo lonamhlanje othi sikhangele inhloko zendaba. Idale lePhalamende lakwele Bhilitane lithi ukubotshwa kukaNkosazana Henrietta Rushwaya ezama ukususa igolide elizweni okungaphandle komthetho kutshengisa ukuthi uhulumende kaMongameli Mnangagwa ugcwele inkohlakalo. Abehluli babikwa sebelobele uMongameli Emmerson Mnangagwa incwadi yezikhalazo zabo abathi basola umahluli omkhulu uChief Justice Lukumalaba. Silugqiba ke lapha uhlelo lothula namhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.